ngibone ngani mina lokhu kudala ukuthi amahlandla kahulumende ahloniphekayo abantu okufanele bakhangelele kuwo asuke nje athathwe njengeze leze. Ngakho umgawe kufanele bananzelele ukuthi indlela ababamba ngayo iParliamente izagcina isindlela abantu abakhangela njalo ngayo izikhundla ezifana leze executive ezabomgabe labo prime minister ukuthi hayi aziqhakathekanga kangako, ngoba phela zona zifanele ziqhakathekiswe ngezinye. Umuntu ngumuntu ngabantu, iParliamente ngabantu, njalo uhulumende nguhulumende ngabantu. Kufanele konke kuqhakathekiswe.
Udaba lwemali lolu Ncube luphazamisa njani umsebenzi wenu?
Uhlupho esinalo fanele silunanzelele lapha ngikhuluma lo mdawuni uSibanda, ikuthi sina ekuzeni i-arms of state zintathu, i-judiciary, executive, i-legislature. But into esisenziwa i-executive sebefuna ubulala lenye arm, i-legislature, ngoba ungakhangela thina kufanele sibe sizimele sodwa. Uhlupho olusuka lube khona i-constitution yethu evumela ukuthi ama-members awe-parliament elektiwe abuyakhetha abe yi-executive, abe akuyafithi abe yi-member ye-parliament abuyaya yi-executive ngoba uyabe yi-electale le-parliament. Ufica ukuthi abenziwa njalo abasebesincindezela vele le maphathini wona lawo baba bengabantu abanezikhundla eziphezulu. Ngifake umzekeliso okufanana nalo i-committee ye-parliament, i-Standing Rules and Orders Committee, eyiyo e-running management ye-parliament. Uzafica ukuthi u-vice president umjulu phakathi u-prime minister usurangayo khona ngi-member yakhona ubaba unakuze u-president u-westman uphakathi, ngiza-opposa ngithini i-executive iyo esi-controller i-arm futhi i-legislative. Lapho silohlupho khona le-budget esokufanele ikhithi ifake ecelweni kodwa kakusayenziwa. Kodwa i-executive babayekela ukuhlangana every Tuesday, bayahlangana banika i-fuel yabo. Yini uhlupho esinalo kathesi?
Khona ngapho eBhilitani Sibanda aphathwa njani amalunga edale leParliamente?
Hayi, khona vele kakuqondanga njalo wemphu right ukuthi imisebenzi yeParliamente ingabanjwa ngabantu abaku-executive. Kwamanye amazwe afana lalawa ngapha kumbe kubo-America, la mazwe amaningi kakhulu awe-Afrika amanye besikhangela ukuthi asesemuva, khonokho kuthathwa kuthiwe yi-contempt, yikudelela iParliamente, yikudelela isizwe, ngoba amamemba ePhalamenti bamelela abantu bonke. Imibono yabo kufanele izwiwe loba kutshisa phansi kuqanda phezulu. Nxa sokungasela parliament ehlanganayo kumbe sokusiba nzima ukuthi abameli beparliament bahlangane, kutsho ukuthi lo hulumende kasakwanisi ukusebenza, sokufanele abhidlizwe. Ukuvele ukuthi ngabaphiwanga imali khonokho yokuthi bahambe emsebenzini benze umsebenzi kufana lokuthi akusela hulumende. Nxa sikhangela ngizokwakhiwa lokubuswa kwamazwe, akulalizwe elibuswa iParliamente ingakhululekanga ukuthi yenze umsebenzi wayo kuhle kungela ziphazamisi.
Lona iholo Ncube liyalithola yini?
Baba Mkhobo, ikuthi nje lokho kusuka kube private yabe sengikhulumela abanye. Kodwa ke kule mali ezingakwana ezingabalanda kwesikhathi ama-40,000 each MP angabe yi-owa yiParliamente. Kunengasithi watshela ilokhu zeni zethu ebandla, kodwa ke iqiniso ikuthi i-executive ifuna ukubulala i-legislator, ngoba into nxa singasahlangana bafuni ukuthi sizobuza ukuthi ba-akhawunti, ngoba thina si-representa abantu. So siyababiza sibabuza imibuzo lokhu nalokhu, ama-ministers namaje bathi siyahlupha. So nxa singahlangani ku-right kuthule zwi, yinto abayenzelayo ukuthi sisafe, ngoba kuze kube amahlandla fight sibuya ngemali zethu sizithengisele ukuthi sizimisele ukubuya ePhalamenti. Sibuya sicotshe emahoteleni sidinge kwamanye sizimisele ukusebenzela ilizwe, kwathi i-executive iyabe ibhodi ihleka ngalo ukuthi heyi la bantu lokhu bebuya njani. Manje-ke thina-ke njengama-MPs we have resolved ukuthi sizabe lokho sisiye ePhalamenti senza umsebenzi esawukhethelwa ngabantu.